indaba lena iagiwe izolo ijudgment has been reserved ujudge uthe yena ungakapheli iviki leyelandelayo uzabe seyicubungwe kulile njalo wayihlasiya
so ukuthi ukuthi i-nomination court iyaqhubekela phambili njalo bolabo abazoze bengene uostaros
i-nomination iyaqhubeka phambili ukungena kwabo angiboni ukuthi kungaba into engabanceda ngoba bangaze bangene silama-instructions okuthi bakutsho ngoba kabasenge ngamalunga e-political party yonaleyo so bangangena independent bangangena besebenzisa enye iparty kodwa not ukuthi basebenzise
so-ke khonapho akutsho ukuthi ujaba nguye vele sezibambe esidukweni ku-CCC nguye vele osengumongameli khonapho
hayi kasomongameli yena unobhala jikelela usecretary general vele wayezibambile ukuthi nje at times kunabantu abaphuza ukubona ukuthi umuntu lo uzibambile kuba bangafuni ukuvuma ukuthi ubani uzibambile uvele uzibambile ngenxa yokuthi yikho lathi sasukuma sibone ukuthi sibili lo wuye unobhala jikelela wephathi leyo kanti sasizasukuma sibona lathi ukuthi into liyaqhula sasi we were satisfied, we were happy.
Singathi ke konapho umthethwandaba ubona zani uyaphuma lesinqumo esithini wena ngazukhangele icala langikhona ukuthi liminjani la
into abayibisayo ngesilungu ngathi they are just being repetitive ngoba yona le into abazama ukuyibisa kathesi into vele sike yahlaziwa yinkantolo emavikini amabili amathathu adlulileyo ngoba babisa amakhesi amaningi afananayo bephonga ukugcwalisa nje ama-cases as this is that kodwa but like I'm saying ukuthi thina our instructions we are very happy ukuthi client with has got a good case and lokuthi khonoko bangaze bakubise same legal argument bayise 1000 times the result will be the same ngoba akutshintshi ngenxa yokuthi sokutshintshe umuntu angithe kufuze at least ubise something that is different amakwenzi khonoko
yes ngathi kade sibangaki bo labo esikhuluma ngabo ngostalo silotshiba labanye abangaki
I think about 18
bonke ngamalunga ejala leparlamente kumbe kula lama councilor phakathi
lawo esene
so singathi ngama
councilors lawo how you say abise our amakhesi kuma councils kulabanye abalamagqwetha angathathe ahlakaniphile agijime awuya kwathi hayi wakakukhulunyelwane lo secretary general benza ama-application ukuthi babuyele ephathini babuyele ephathini I know of owe Victoria Falls I know of owe I think iKoromon asebekhulume lo secretary general wephathi yabo ukuthi into leyi kayibanjwe ngendlela ethiyeneyo siyathi we've been given instructions ukuthi hayi lezi indaba lezi sokukhunyiswa yena umlodi abantu sebebuyele ephathini so yikho sokukhona sebebuya leyinye iconstitution iconstitution leyi ethengisa ukuthi umongameli wephathi nguye nje oyenza konke ephathini uyobamba izimali uyodinga abantu uyonobhalani uyo-decision maker and i-institution yenaliye nguye yedwa laba spokesperson abakhetha nje kutwitter so yikho sokukhona kathesi njalo emakhothi khonapha sikhuluma nje indaba zona ezizokuthi bathi sokulama-constitution amabili baphinde bathi imposter yize zonke nje zixubexubene nje siyaphambili yabo ostalos yiyo kade sebebuya sebesithi bona hhayi bona ujaba bamazi engu-secretary general weyinye iparty nothi leyo abalayo so yikho inkundla sibuza ukuthi kanti nxale sithi kuleyinye iparty litho ukuthi iphathi leyo layo ifanana lekachabango iphathi leyo ilama-supporters afananayo ile logo efananayo ilo president ofananayo ilama-MPs afananayo so ngizehlukanise njani